ngilokusana okukhulu lokulwa lokhu esikulwayo akusatho lutho. Ngitsho ngoba uMdlonga nguye umuntu wokuqala ukukhuluma nami wangi-introducer kubaba uTsvangirai elokitshini eShaka, yiwo amadoda engangisazana lawo. Nguye umuntu adehlale lokhu engikhumbuza ukuthi mhlanga sengilahlekile ayisikho lokhu esakusiyakwenza. Kulahlekahlisa lahleka sibili kwethu hhayi sesidinga siqanda sibuyele endimeni lapho yena uMdlonga labo babudikishoni abasikweni. Kube ngasekho ukuthi ukuthi umlando esusalele dina esikhona ukuthi siphuthise lowo msebenzi uMdlonga laboSvanda laboTsvangirai ababethethe uqeqe.
Khathesi nje sikhuluma ube sengaphi ebandleni njalo kuyini abephathisa ngakho ibandla?
uMdlonga esi njengoba sonke esaqalisa i-MDC savumelana oba kuTsvangirai ekuphathweni omkhuhlane ukuthi asibuyeleni siyobuyela khonaphana lapho esaqalisa khona. Safoma i-MDC alliance kuyitsho ukuthi bevele sikuyinjongo ukuthi siqalise ku-MDC ka-2000 yondani esaqalisana ngo-1999. uMdlonga ube sengomunye walaba esithi ngama-advisors ama-elders lapho ade sesithatha khona ulwazi ukuthi nqase sithe akusaboni ukuthi siyangaphi sihlale phansi laye asiboni kwangaselandaba lokuthi akhonfesi ukuba ngu-MTU ngu-senator kodwa kulesifiso sokuthi siqhube ngomsebenzi kamfowabo uTsvangirai nodikshon Shwanda awuthiya khona.